udaba lolu sithe siluzwa sethuka kakhulu ukuthi izakhamizi nge-economy ehluphayo kangaka sizama ukudinga izimali ukuthi sibhadale ama-renti lama-renti ku-council kuthi yena leyo imali enlutshwana ibe sisetshenziswa ngendlela engasiyo isevisi esiyikhangeleleyo ku-city council ingatholakali. Ingakhangela amarodi, amasiweji, ukuthwala kwengcekeza, lokunye okuningi-ningi esikhangele ukuthi i-council kumele ukuthi isebenze, isincedise kakukho. Kwesinye isikhathi bakhala ngokuthi izimota kazikho, kukanti imali leyo isetshenziswa ngendlela engayisiyo, akusiphathi kuhle sithi.
Kwabezomthetho lingathini kubo ngalesi sikhathi?
Esikufisayo nje ukuthi uhulumende nabezomthetho kabathathe amanyathelo ophambanisayo itholakala ukuthi kulecala kabotshwe athonisiswe anikwe isigwebo esihambelana lokona kwakhe kungakhethile ukuthi ngubani.
Lina njengezakhamizi zikhona na inhlelo kumbe izinqumo eselizithethe ukuthi lani lihambele ekhulumisana ngekhansili ngodaba lwenkohlakalo lolo?
Ya, okwakhathesi simelele u-board e-Chender Commission le. Singayithola i-report ikakhulu njengezakhamizi. Sizabhala i-statement eqondane lathi ukuthi izakhamizi sithini esizayifaka kumaphephandaba. Njalo sizafisa ukuthi sihlangane lamakhansila nezisebenzi zika-council ama-director ukuthi siqoqe ngaludaba sibatshengisa ukuthi thina njengezakhamizi akusithabisi ukuthi sizwe ukuthi i-council kayimanejwa kakuhle kukanti thina siswela inhlelo okumele ukuthi sizithole zivela ku-council.